endabeni zethu lamhlanje lilogift dube umhlaba wonke jikelele lamhla unanza usuku lwe-International Women's Day. Abesifazana kwele Zimbabwe bathi lokhu befuna ukuthi kube lenhlelo ezibhekane lokubathuthukisa. Abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe abahlala kwele South Africa leBotswana bathi bathwele nzima emazweni la lapho okwephulwa khona amalungelo abo njengoba bengenelisi ukuziphilisa ngemfanelo. Lokhu kulokuxoxela kubandla leMDCT kulandela ukubhubha kukaMorgan Tsvangirai. Sizalethulela ikhanda lesine yodaba lolu lamhlanje. Tiyani indlebe lizizwele. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani sezidlela evalweni kulandela ukubotshwa kwabanye babo abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. UMatinda Ndlovu ukhetha abasakhulayo ukuthi badlalele iqembu le-Highlanders lonyaka emidlalweni yeCastellaga Premier Soccer League. Kulazo kulamhla kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama sixoxa ngosuku lwabesifazana olwe-International Women's Day. Thumelani imlayezelo yenu WhatsApp nombolo ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapast 7 ntambama kumakhakazi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhuthwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku VOA Ndebele.